Endaba nezethu lamhlanje lilo Kips Dube. Usomabhizimusi wakwele Zimbabwe owabalekisa umnumzana Emerson Mnangagwa elizweni ngesikhathi umnumzana Robert Mugabe labanye bakhe besilwa laye uthi kulabantu abasebefuna ukumsusela amanqe. Inhlanganiso ye-European Union ithi ilakho ukudinga imali yokudinga abangahlolisisa okumunyethela ugwalo lwe-voters roll olusanda kulotshwa yiZimbabwe Electoral Commission. Abantu kwele Botswana abalombala omnyama batholise nzima ngamapholisa acabanga ukuthi ngabantu bokuza abahlala kulelo lizwe okungekho emthethweni. Ulevto kulamhla kuhlelo lwabesifazana asihluzeni bomama sixoxa ngokukhahlanyezwa kukankosazana Thokozani Kuphe okukhela elinye lamacele ebandla le-MDC labanye abesifazana abakusimo esifanayo. Thumelani imlayezelo yenu kuwhatsapp kunombolo ethi 0012024650318 kumbe enkundleni yobulenjini yokuzilibazisa kukhasi lethu ele-VOA Ndebele. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye kustudio 7 ngapha 7 ntambama kumakhakhasi athi 909 AM 4930-6040 laku 15460 kilohertz shortwave. Lingakhohlwa ukuthi sikuwhatsapp laku Facebook ku VOA Ndebele.